umonakalo obangelwe izulu lesikhukhula sika cyclone idayi efihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando langozwelo olulabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqwe ukubuthanisa uncedo lwempahla ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedingele i-Studio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando, njalo uma abantu bezimisele banakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ezibuthanisa uncedo lolo enkonzweni ye-Presbyterian Church emzini we-Highlands eHarare namhlanje emini sekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana lamarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetshimanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center nasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uZulu encedisa ngazo zonke indlela. UNkosazana Mavis Dlomo, isakhamuzi seHarare, omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa nokulayisha ezimoteni uthi udubo osolukhona yokusikeka kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokuningi okumele kuthwalwe.
Yikho lisibona lathi sithe simanyane labanye sathisana labo ekuthumeleni izinto ezizancedisa abanye bethu. Kusenjalo sesithumezile izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengelalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla amathindi lamasepa ukuthi kufike khona ngalo. Okunye kuningi kuyabuya futhi ngesonto, kodwa khanye ngani uhlupho olukhona ngole transport ukuze lefika khona ngale, ngoba namhla kulabanye abazasuka abazasuka namuhla ukuthi bahambise khona ngale izigqoko kulabathi kule ndawo yecentral abazafika bahambise khona bese kuqhubekela phambili. Kodwa kuningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwale, yikho bese sivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches ngesandi. Abanye bathi bazaletha okunye ama-toiletries lokunye okuningi-ningi okuzanceda abantu lokudla.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazi bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancutshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngathi ungayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exebhanisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siyakuthela ihlombe sibili. Njalo kuyathengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancutshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguda, naye oyisakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzweni ye-Presbyterian namhlanje.
Engunazelelileyo ukuthi kungela politics into ziyahamba sibili. Abantu abahluphayo bona labo ama-politicians, udubo lolu lwathi lusibakhona. Ngabona amanye amaZimbabweans, abanye abavele bethule, abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo, bonke bebambana, sabambana sonke, sahlanganisa okuyizimali kwethu wonke. Abanye sathumela imali yethu eManicaland, okuyinto enhle sibili.
Umnumzana Blessing Sithole, esinye njalo isakamuzi seHarare, uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
UZulu weZimbabwe uthi ubambene utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane, yisihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baquqene endaweni ezijiyeneyo sibili, baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu kumbe isifiso sethu bekuyukuthi ngabe kuthiwa layo uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi, ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi, abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo impilo evela kuhulumende ithi sebelikhulu namathumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idayi. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu dubo. Mmele iStudio 7 ngiseHarare, nguGideon Bhebhe.